Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa elupane ngabebandla lezanu PF ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa. Kulumbalisi obotshiweyo ngamapholisa isetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla.
Umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende izolo ulobele umqatshi incwadi ekhalaza ngokuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana o-NJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lwefolo ofuna lukhutshulwe.
Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi.
Kwenziwa umbuthano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo ngesonto.
Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe ikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulengiswelo khona.
Izulu elinakobulawayo selidale umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa elupane ngabebandla lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bakhangelelwe ukuba khona kulombuthano okuthiwa uzahlaziya indaba ezikhathaza abasakhulayo ezibalisa ukuthathwa kwezidakamizwa. Abaqoqi balombuthano bathi kukhangelelwe ukuba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Kulumbalisi obotshiweyo ngamapholisa isetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla. Umbalisi lo umnumzana Maxwell Basiyabo ubotshwe eGurube ngolwesihlanu. UBasiyabo ubikwa esithi kasenelisi ukondla imuli yakhe ngoba iholo lakhe lincinyane kakhulu. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ithi ukubotshwa kukaBasiyabo ngesinye sezibonelo ezikhomba ukuthi amatitshala asephakathi kobuyanga ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxe lesikhulume athuze umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubotshelwa ukulambisa ingane yakhana njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitshwa isamenelisa ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala-ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela lanxa isithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhalakho ukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla layethi nxa isemsebenzini ahambe lokunye ukudla. Khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi sesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile ukugoqela lelungelo loku.
Manje njengamatitshala lithini lina ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi lenu lithwele nzima ungasitshela nje ngamafichane
indaba le ndatedi Chris ibuhlungu kakhulu masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani kodwa ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usisi umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kulekambalisi ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hhayi iholo liyafana sokusiya ngama-allowance abantu abatholayo baqinisile ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa xa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS nxa siphathe kuhle sebesithi 2000 ilingana le mpondo kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya uduko olutholwa umbalisi wemakhaya lulingana nepondo sikhangele ukuthi i-transport allowance ibubo 7000 lokuyimadlala lawe sithi $7 nxa umbalisi esebenza kobulawayo evuke ekuseni ebamba umchova kumbe kati ipati zabo zibukozoni zokuthiwa zijibhilela nxa sowufana i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini asisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahambe emakhaya ayefike esikola kiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe akuyabuyele khonokho kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazi kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazi sikhangele ilungelo lababalisi sikhangele impilo yakwampofu njengabantu abakugatsha lwezemfundo abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane esizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu buye lo titsho sihambe siyafundisa emakhaya usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle imuli yakhe layo idle kuhle
lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-A2s imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi kahle kahle ubotshelweni utitshala lo yehlule kusenjalo umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions usukhalaze ngokuthi iholo lezisebenzi liphansi kakhulu okokuthi iningi seliphakathi kobuyanga izolo lumanyano olobele umqatshi incwadi ukhalaza ukuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo olufuna likhutshulwe iholo labo amalunga omanyano lo athi izolo avakatshele umphathintambo ogatsha lukahulumende oluqondane labo umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afike ethula lolu daba asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba njalo kahlehli ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi umnumzana Ndumiso Sibanda
indaba yezisebenzi zikahulumende leholo lazo yindaba elembali ende ungayikhangelisisa indaba yakhona ngingathi imbaxa mbili kulezinto uhulumende lezisebenzi zakhe abahlangana ngazo National Joint Negotiating Committee bazikhulume bavumelane ezinye zidonse zingafiki emaphethelweni kodwa uzathola uhulumende esenika umbiko wokuthi izisebenzi zikahulumende ziyathola okungaka kwesinye isikhathi kwenzakale kungaphandle kwe-Joint Negotiating Committee kwesinye isikhathi kwenzakale kuphakathi. Wenza ukukhuluma kumbe ukuxoxisana ngendaba yeholo phakathi komqhathi lezisebenzi zakhe kube nzima nxa kule mbaxa ezimbili lapho okuzavelela khona iholo lezisebenzi. Lingavela ekukhulumisaneni kumbe ukuxoxisaneni lokho esikuthi ngama-negotiation. Kungavela kumqhathi esasikubone nxa sokusiya kumabhonasi umqhathi esithi sesibanika imali engaka, sesibanika imali engaka, kodwa isebenzi zale zilokho ezikhonona. Engikubonayo mina yikuthi izisebenzi zikahulumende zisebuzimeni. Ubuzima lobu bubangelwa yikuthi iningi lazo zihola lokho esingakuthi i-RTGS. Kuthi ingxenye eziyiholayo ili-US dollar yimali encane kakhulu uma sikhangela indleko abaqondane lazo. Nginganika umzekeliso yomntwana ose-university eZimbabwe ukuthi kufuneka imali engxenye ephosibe yi-280,000 RTGS ukuthi umntwana abhadalele izifundo. Singakafaki ukudla zakudla lezindleko umntwana azahlangana nazo. Ubusuqathanisa leholo lezisebenzi zikahulumende, uzathola ukuthi izisebenzi zikahulumende okwenzakalayo ukuthi asoze zanelise ukuthi sifundise abantwana ngeholo lezi eliholwa izisebenzi eziningi.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Kungaphi lapho kuyowela khona induku loxaxa? Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi. Njalo ayizukuphela kuyasala kulokho kulothuthuva kuze kufike kusibanga lapho izisebenzi ezizahola iholo elingaziphilisa esikuthi ngesilungu yi-living wage. Ngoba okukhalisa izisebenzi zikahulumende okwamanje yikuthi nxa zisitsho zona zithi zihola iholo elincane kakhulu lokuthi nje umphefumulo lenyama kungehlukani. Kanti ke bafuna izisebenzi lazo zifuna iholo eziliniki elizazinika indlela yokuthi ziphile ngcono. So ngokubona kwami mina kuze kufike kusibanga lapho uhulumende lezisebenzi zakhe abazahlonipha khona i-joint negotiating committee yabo babe lalokhu okuthiwa ngesilungu ngama-ground rules azakhokhela ukusebenza kwayo i-joint negotiating committee, kube lesisekelo ngemva kwama-ground rules esithi yi-constitution akuzukuphuma lutho phakathi kwayo. Njalo ama-ground rules lawo kumele ahlonitshwe. Bangawenza kodwa nxa bengawahloniphi akusoze kuphume lutho.
Lo-ke ngumnumzana Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi obeqoqa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuza kuba lo mhlangano wamawele kumbe ama-twins koBulawayo enkundleni ye-Umguza Yacht Club ngesonto. Akubhadaliswa ukungena kodwa kuza kuba kulokudla, kugadwa amabhiza, kusenziwa leminye imicimbicimbi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqoqele umnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe.
I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka ka-2016 iqaliswa ngamawele uMia Tentai noFarai Katona. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika koBulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe yikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenziswelo khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba lawo mhlaka-26 February 2023 ayisiwo uqala lapha koBulawayo. Ngomnyaka ophelileyo oka-2022 sike saba lombuthano lapha koBulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Yeah. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba ukuthi kababoni ngaso linye. Leli phephandaba lithi inzwabe ethi zibancwebe indlebe zathi uChigumba watshela Mnangagwa ukuthi nxa efuna ukuguqula ugwalo lwe-delimitation uzatshiya umsebenzi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ele-Japan selinikeze iCommission yezokhetho e-ZEC imali engamadola ayisigidi lengxenye $1.4 million ekuphathisa ukuqhuba ukhetho oluzayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani, linjani nonke nje ngendawo ngendawo. Ngithanda nje nami ukuthi ndidlulise umbono ikakhulu ebantwini bakithi. Igama lami nguMaxwell Ndlovu, ngizalwa eCholocho ngokuhlala ngiseSouth Africa. Bengithanda nje ukuthi mvule abantu bakithi amehlo bakithi. Abantu bakithi sihleli nje sihlunukelwe, sisebunzimeni, siyacabanga kakhulu ukuthi kulolu khetho oluzayo kuzoba nawuphi umphumela. Bengithanda nje ukuthi ngabantu bakithi bengavotela izaphu bakwethu. Votelani izaphu. Izaphu yiyona eyasuka lo mbuso kusukela kudala. Izanu kuyiyona nje ephethe lapha isuka kuzaphu. Bantu bakithi vulana amehlo. Izaphu yiyona ezovusa ilizwe leliyana libe right. Ake liyeke lamaqembu lamancane nje. Siyazi yebo isinamuva liyabukwa. Abantu basuka nje begijimele kulo bezitshela ukuthi laphana kunokudla. Bhekani isibongo esiyabe sikhona abantu bakithi. Libone ukuthi kwenzakalani. Isibongo esikhona kasisizi lutho. Bhekani manje izano libe selibheka nesibongo nje ukuthi khona kuhamba kanjani njalo nelizwe limoshakala kanjani. Okwamanje sesizela abantwana sigcwele amazwe namazwe ngendlela eyenzakala laphana ekhaya. Sigcwele amazwe namazwe sizala abantwana, abantwana basazi nesiko labo ukuthi khona vele kumele belandele liphi isiko. Ngicela sivule nabehlo bakithi. Izaphu yaphila. Votelani izaphu bantu bakithi. Ngithi votelani izaphu yona ezolungisa ilizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Bingelele enkundleni, linjani lonke basakazi. Izano uma ungayazi ukuthi operator kanjani ungeke ulunge. Silaba abantu lapha abangama opposition abafana labo Innocent Ndibani, abantu abafana labo Douglas Monzora. Douglas Monzora laba yibo ama agent ezano. Yikubona bagijima bangena ku Pollard, wonke ama party agijima angena ku Pollard asponsor izano ukuthi khona ezakwazi ukudisturb abantu. Zora engena ethethwa esikhundleni wangenela ukuthi ezobulala iMDC and uyibuleli iMDC yomuzora uyibulela wayiqeda du esesebenzela izano. IMDC mayifuna ukuthi ibuye ibe khona khiphanini uMonzora laba witness Dube laba lizabona izinto zilihambela kahle kodwa edlongulo uMonzora lapha osebenza lezano aliyindawo.
Linjani kuStudio 7? Siyabonga. Hayi cha awekho amaningi nje khona enye insizwe zikhuluma lapha abantu masingayenzini kanje manje ma umuntu ethi khona ukubhenywa kwenyawupe njengoba kusanda ngobuningi bakho kukhozwa usweleka kwemisebenzi ukuthi abasha laba yikho into abangayenza bagcina sebedonseleka ey'dakamizweni ngenxa yokuthi suingekho into azoyenza umuntu uphathwa i-stress ezigcine ezifake entweni engalunganga. Kuliqiniso lokho akula lapho kungasangeni khona ipolitiki manje mfowethu. Ipolitiki khona kuyo yonke indawo nje nasendlini la ohlala khona kunepolitiki yakhona. Ayikho lapho idolo akula ukuthi ungabalekela ipolitiki. Politics is all over nowadays.
Salibonani Mthemba Liphelile emsakazweni kaStudio 7 Voice of America. Mina igama nginguJonathan Sibanda ngikuya eLower Gwelo eMambanjeni yikho kuzalwa khona ubaba wami uMashayisa Sibanda. Hayi sithanda ukubonga ngohlelo elisenzeka lo nasonke isikhathi. Hayi kuyabongeka, nani ngahlala iqhubekela phambili ngohlelo lwenu sibe sisaziwe izinto ezenzakala eZimbabwe. Ngiyabonga, kube nosuku oluhle.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga izindaba elisinika zona. Hayi kodwa ngibuhlungu ngomnangakho uPresident waseZimbabwe othengisa abantu bakhe. Noma besifa noma kwenzakalani empilweni zabo vele kalandaba. Ezilongeni esakhisiso senjani sisuthi. Sibuhlungu kakhulu thina abantu baseZimbabwe. Siyahlukumezeka kungenxa yenkulumo zakhe. Sisila kuthula. Njalo kula muntu ongahlala emzini. Engabuyeli ngakibo. Ingakini noma injani. Imnandi. Kodwa ngesimo esikithi. Asikwazi ukuhlala. Asikwazi ukuhlala. Akula nkululeko. Sesijike abantu baseZimbabwe saba yinhlekisa umhlaba wonke. Sesiyinhlekisa. Hayi lapha nakuzolamula uJehova. Ngiyokwaziyo. Hayi ngoba sesizwile. Kazi uzothi noma uhleli kuphi. Susesaba ukuthi ubuya kuphi. Njengathi seSouth Africa manje sihleli ngonyawo olulodwa. Sesahlukumezeka. Lokho ofile ungcono kulophilayo.
Linjani wasakazi labalaleli imbikelele umthwakazi wonke laphana jikelele. Mfuna ukukhuluma kabanzi ngoba baloba abathi ngumnankagwa othi yena uyazalana lobomzilikazi, ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi. Ubaba lo ositshela amanga, ngabe ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi, wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Mphinde ngizibamba umlomo ngabe le ndaba labo ngingabe le ndaba labo kakhulu amashona. Ngikhumbula ezikolo lapha amatisha esishone na fundisa abantu abethu amanga bathi inkosi lobhingu layathengisa ilizwe ngechukela. Ukuthi lobhingu lawalithengisa sikhathi bani ilizwe ngechukela? Abantu lobhingu lwasuka lapha nesositown esilwa labelungu ingafuna umhlabathi univedwe ngabelungu. Wasuka lapha nesejazi esositown wazakwalela upani esilwa labamhlophe engafuna umhlabathi univedwe ngabelungu. So singabi le ndawo lawa kakhulu amashona, mavele siyazitha amashona ale propaganda alamanga yonke into abayikhulumayo. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala naseSouth Africa igama ngobheka impilo nyathi.
Studio 7 linjani bonke basa nabalalela bahle. Hayi siyabonga, siyaphila. Okhulumayo ngutshofi ingolovana elupane lapha engikhona esigodini esihle. Ngewela inyazwa konke lokhu bakithi. Nansi izane kulalelizwe ma kuyukuthi uyasayina lezi zinto. Ngoba nanku phela inhlangano ezizimeleyo lapha ziyanceda. Le usalela imali khona yile eselivusile ngoba ibhondi kalithengi lutho. Angazi ukuthi ufuna ukuthini ngoba ma besuka lapha bazasuka kanalele yusalele likhona nyana. So asazi ukuthi umnankagwa nabantu bakhe laba bacabanga njani. Becabanga bangacabangela abantu, bebulawa abantu, behambe amazwe wonke lawa, begcwala indawo yonke leyo. Ma eseyawina kushutisa abantu sebezahlupheka for more years, behlupheka mpelezweni lingelabo bezalwe khona. Hayi bengithi bantu asihlanganeni bantu, sivotele sibe mbumba, sikhiphe laba bantu kakube neplan enjengayo nale. Noma imihlangano le besala ngayo ukuthi abantu behlangane, kodwa ke omunye nomunye kazi ukuthi ufanele ukuthi uma engena ebhokisini angadingi ukuzatshela ukuthi kavoteleni, kodwa ke kangena ebhokisini asebenze umsebenzi wokuphila kwakhe. Ngiyabonga kakhulu kini lonke.
Hayi lathi siyabonga. Lawu-ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo ufike kwele Ukraine wakhulumisana loMongameli Volodymyr Zelensky wakhonale. UBiden owethekelele elePoland ubikwa ekhwele isitimela esuka esigodlweni iWarsaw ngobusuku waze wayafika esigodlweni seUkraine iKiev, lapho abaxoxisane loZelensky okwamahola ayisithupha andubana agibele uBiden abuyele kwele Poland. Uthe efika kwele Ukraine eKiev, kwakhala icilongo lokwazisa uZulu ukuthi kulamabhomba angaba esiza lanxa engazange afinyelele lapho kade bekhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe lasemelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona imelika yiyo engabe iyimbangela yokuxeka ilizwe lase-Ukraine nelizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwenzile zileyo luzama uphana usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lonalolo.
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakashela ilizwe lase Ukraine esiyahlangana laphana nomnumzana uZelensky mayelana ngempilo elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa sisiyakhangela kamuva ngisho labo Bush, George Bush bahamba bavakashela amazwe afana labo Iraq kodwa ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi uye wahamba wavakashela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu bemelika kakhulu ba-consent ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-foreign affairs bakukhangele ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe lasemelika njengoba kuyilo i-superpower kubonakala ukuthi lihwebelana njani namanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibona engathi akula mthelela akula njalo akusoze kutshintshe lutho ingqondo zabantu basemelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangela lomnotho, into ezifana nama-job creation lezinto ezifana lama-violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu kuvakasha kwakhe elizweni lase-Ukraine akusoze kube lomthelela lutho.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazwe. Izulu elinayo kulezi nsuku selithiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokulahlekelwa impahla ebiza inkulungwane zamadola. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekoBulawayo.
Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ephumula isukhasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangafoniyo, manje wethu ngakuyisulisina so siyabo kulamadaka bona babengaboni, so esifisa ukuthi ngabo kule pahleni la kufakwa itrafeni kuthiwa nyathele endaweni eright then isulana sibili kwafekta ukudla amanzi abe lokhu egebha vele edelesa yokuya ngapha vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le-problem.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila kaward 17 ephumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulwini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njengoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula North sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairo Siri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi ayizigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So hhayi, singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba okuningi kwangikhona impuphu isi namatheleni vele ukuthi vele ayisayenze ukuthi siyale silokhu isiphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Suko Luhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye nempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu.